Bathenxa bembona bajabula abanye bakhala izinyembezi bathi sidinga umkhululo ongasikhulula lakanye kube kuhle kakhulu ekuvakatsheleni izindawo insiza South ekuseni yamuyamkela ngendlela enhle sawahlangana lama structures akhe ukuthi ebone ukuthi izindawo lezindawo ama structures akhona bajabula kakhulu abantu bathembisa futhi ukuthi noma kanjani sonke sesifuna i-change asisela ndaba ukuthi kwenzakala sesifuna inguquko fokachamisa sicela manje ukubana usiguqulele izimpako sonke sizaba ngamva kwakho ngoba from 1980 40 years kathesi siloke sihlupheka singelako esiwenzayo esilakho emini wavakatshela emzingwane imzingwane yona uyithole iphuphuma njengamanzi sahlangana labo futhi abakhokheli bomdabo wahamba wahlangana lama structures engubonileyo ngizwe nami ngimangala ukuthi isizwe esingaka isizwe esikhala sithi kona siyokulandela jaha isikhathi obani uyengena sesifuna ukubana sitshintshe sesikhathele sesihluphekile.
Uchamisa uyathembisa uthi la kanjani luyeza utshintsho. Kuyini elikubonayo ebantwini okulipha lowo mhlandla?
Baba, iqiniso engakutshela khona yikuthi izano ithi noma ihleli ithwethe emathebeleni South yindawo indawo yabo. Ngokubana ngo-2018 MDC Alliance azange ithole isihlalo, yathola isihlalo sabasinye. So bazitshela ukuthi indawo yabo. Engingakutsho mina njengo-chairman ngumgcini sihlalo MDC Alliance ngaleso sikhathi futhi ngangumgcini sihlalo esakunanzelelayo ukuthi abantu bakithi bayahlupheka abantu bakithi bayathuselwa izano yasebenzisa lesi vote buying ikwazi ukuthi abantu bayahlupheka bathembisa abantu imigodi bathembisa abantu ukuthi bazabaholisa izimali ngenyanga yathembisa abantu ukuthi bazolungisa imigwaqo bathembisa abantu ukuthi bazaba behola noma bengasebenzi abantu bakithi ngendlala eyiyo babethi ngabe campaigner belethe amagonyeti omumbu besiza ubobhinabheki umhadi abantu babona ukungcono bavotele ukudla than ukuvotela inkululeko ezakhulula abantu ababo. So silokhu sikhuluma labo abantu bema-South ukuthi kona babe ngabantu abacabangela imuli yabo sibona ngani kuzaba lo tshintsho olukhulu kakhulu inguquko izaba khona ngokubana siyaqhuquzela ukuthi kabayiregister siyaqhuquzela ukuthi omunye nomunye ngaye lo mntwana mele iregister siyaqhuquzela kubo sebhuku ukuthi asisebenze ndawonye singabheki ukuthi iparty lelo ngwayiphi iparty.